Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku-20 Zibandlela 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokho engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-insiza leMatopo ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections.
Thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselilise ku-identify.
Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare athoniswe ndawonye labadala.
Esikwaziyo lasho ukuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke lama members ethu ngenxa yokubana le aso public meeting.
Ukuncitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani yamabhasi amabili kulandela ukuxotshana kwawo ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe.
Ukumisa amabhasi lawo kakusizi lutho ngoba nakusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, nitsho lowodwa. Futhi umthetho wephulwa ngabantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ezanu PF elibusayo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa alokhe engakabophi abacatshengelwa ukuthi babangela udlakela insiza leMatopo ngenyanga kaMfufu ngomnyaka odluleyo kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections kulindawo. Abantu laba bacatshangelwa ukuthi ngabebandla leZanu PF. Imizamo yokukhuluma ngalolu daba lamapholisa kulesi sigaba kumbe isikhulumeli sawo umnumzana Paul Nyathi ukuze sizwe incazelo yabo yehlule. Le mizamo yokuthi sikhulume labe Zanu PF layo yehlule. Umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathebeleland South umnumzana Ntando Ndlela utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ababangela udlakela phose olufanayo emurewa babotshwa, kodwa abeMathebeleland South belokhu bengakabotshwa.
Msakazi labalali baka Studio 7, silokudana kakhulu ngesenzo samapholisa. Lamhlanje sisihlanganise inyanga ezintathu kusukela lapho kwenzakala khona isigameko lesi sibi kangaka, isigameko sokutshaya kwabantu eMatopo lokutshaya kwabantu ensiza. Ngoba abantu batshaywa mhla ka 16 October eMatopo, 17 October ensiza. Kodwa amapholisa kuze kube lamuhla behluleke khona ukuthi babophe ngitsho lo muntu oyedwa, kumbe khona ukubiza for questioning umuntu oyedwa wezigaki lezi zasitshayayo ezeZanu PF. Akula muntu oseke wabizelwa emapholiseni kuze kube lamhlanje. Kodwa thina ekumangaleni kwethu sasibatshelile ukuthi hayi iningi labantu kasibazi, kodwa kulozibani lozibani abambalwa abakithi eselilise ku-identify. Sabaqamba amabizo abo, njalo saqamba lapho abahlala khona ukuze amapholisa kube lula kiwo ukuthi bahambe baye badinga. Kodwa silokudana kakhulu ngoba akula nto yenzakaleyo kuze kube lamhlanje. Abantu batshaywa, abalimala, abanye baqambuka izandla, abanye baqambuka inyawo, abanye babonakalelwa zimpahla zabo ngendlela eziningi ezishiyeneyo. Impahla ezinjengemota, satshontshelwa amafoni, satshontshelwa amawalethi, satshontshelwa izimali, satshontshelwa izikipa zenhlanganiso. Umonakalo nje omningi wenziwa izikliwi lezi ezazihamba imota zeZanu PF. Satsho emaphoyisa ukuthi hayi imota zeZanu PF isizibonile yilezi dlalezi dlalezi, ubufakazi bonke obugcweleyo okokuthi umsebenzi wamaphoyisa bekufuze ube lula ukuthi nxa befuna ukuthi isikhesi le bayithathe serious kodwa hayi basitshengisele amapolisa ukuthi hayi vele bona basehlangothini lokusekela iZANU PF bavele abafuna ukuthi bamele umthetho benze umlando wabo. Okunye futhi okusidanisa ukudlula lokhu ukuthi emureyo wakwenzakala into efana nayo kodwa sesisizwa ukuthi hayi sekukhona abantu ababili abathathu asebeke babotshwa singazi ukuthi konke okwenziwa kuyini ukuthi abemureyo wababotshwa kodwa abakithi ngapha abachayi thina ngapha emathebelelendi hayi kukhanya hayi akubotshwa umuntu kusinike ingqondo mhlawumbe ngingafuna ukuyichasisa kangako ukuthi yiphi ingqondo esesiyithola ukuthi thina basithatha njengabantu abanjani thina abantu bematopo abantu bensiza labantu bebhinga ngoba abantu kababoshwa lanxa bufakazi bukhona obugcweleyo. So silokudana okukhulu ngokwenza kwamapholisa.
Kukhona eselikwenzile njengebandla ukubona ukuthi amapholisa ayaqhubeka iphenya lolu daba?
Thina msakazi kulutshwane kumbe kuncane kakhulu esingakwenza njengebandla ukuthi senze amapholisa aqhubeke iphenya kumbe yaqalise ukuphenya lolu daba. Thina into esayenzayo amapholisa sawanika yonke information enecessary kumbe yonke information abayidingayo ukuthi basebenze ikhesi le. Kukimi mangukhangele it was an open and shut case, kwakuvele kulobufakazi obugcweleyo, ubufakazi obuvele bungadingwa njengoba sasitshile ukuthi hayi bakithi abantu abasitshayileyo ngozibani, sabaqamba ngamabizo, sabanika yonke information amapholisa abayidingayo, sabanikela lapha abantu laba abahlala khona, sabancedisa ngazonke indlela. Ngikhumbula amapholisa ake afuna lama medical report abantu thini esatshaywayo, sabanika lezo ncwadi, yonke information amapholisa sizama ukuthi sibancedise sibanike yonke into ukuze ikhesi le isebenzeke. Kodwa bona basitshengisele ukuthi hayi bavele nje into abangenandaba layo kuze kube lamhlanje kula nto abayenzileyo, kodwa sibanike yonke isupport abayidingayo.
Lo ke ngumnumzana Ntando Ndlela, umgcini sihlalo webandla le-CCC eMathabeleland South, obeqoqa ecingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseFilabusi. Idale likamantshi eHarare izolo lalile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC eHarare ngomgqibelo athoniswe ehlukene labadala. Lesi sicelo sethulwe inhlanganiso emela abantwana e-Justice for Children Trust. Okuningi asikuzweni kumlondolozi Ndlovu esethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Manje ukayidzuda wethule isinqumo sakhe sokuba lumntwana athonisiswe endawonye labadala esithi akulabufakazi bokuba kukhona okungaphazamiseka ngokwenza lokhu. Obemele umntwana lowo emthethwandaba unkosikazi Pamela Msimwa uthe kabathokozi ngesinqumo lesi ngoba ezaphazamiswa ilungelo lakhe lokuya esikolo.
This child is a school going child. We attend school in Chiredzi, and considering the date that she has been given, she has to travel to Chiredzi. And by the 3rd of February,
umntwana lowo uya esikolo. Nxa sikhangela ilanga aliphiweyo kumele aye eChiredzi aphenduke, lokhu kuzaphazamisa ilungelo lakhe lokuya.
She has been affected by the mere fact that she has been arrested from Monday up to today.
Uqhubeke esithi bazakhweza udaba lolu edalele High Court esithi amalungelo omntwana lowo kumele anakekelwe. Kulandela ukukhalaza kwamagqutha alabo ababotshiweyo abagoqela ummeli wemkhoba edayele iParliamente umnumzana Amos Shibaya kanye lommeli webuliriro umnumzana Costa Machingauta esekuba baphiwe ukudla. Umantshi uphe isinqumo sokuba abagcina izibotshwa abe-Prisons and Correctional Services babavumele ukuba baphiwe ukudla. Ukusenjalo, ipholisa elicubungula udaba lolu umnumzana George Garau Zibe uqhubeke ngokupha ubufakazi phambi komthethwandaba esithi labo ababotshiweyo ngabalalungelo lokuvunyelwa ukubhadala isibambiso se-bail ngenxa yokuba benza ama-slogan ebandla labo ele-CCC okwaphazamisa ukuthula komakhelwane emzini weBudiriro. Umnumzana Garau Zibe uqhubeke esithi abaningi kudaba lolu bahlala eBudiriro ngaphandle kukaChibaya ohlala eGweru. Ebuzisiswa ngamagqwetha uthe uyavuma ukuba amabandla ezombusazo walilungelo kuleli esithi yonke imihlangano kumele bephiwe imvumo ngamapholisa. Uthe ubufakazi alabo ngobokuba wonke abantu laba babotshwa ndawonye njalo benza umhlangano ongekho emthethweni. Ugarawuzibe uthe lokhu okusemaphepheni abo ukuba ngaphinde akhe emkomana, okutsho ukuthi kangene ujaha kuliqiniso ukuba kwalotshwa ngamapholisa kodwa asocala. Elinye lamagcwetha alabo ababotshiweyo umnumzana uBert Mandinde uthe amapholisa apha ubufakazi kawakhiphe okusegcekeni icala.
Sithemba ukuba sizaqeda lokhu kusasa sizwe ukuba idale liza kuthini.
Isikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Siziba uthi kusobala ukuba amalunga ebandla lakhe ayahlukunyezwa.
Kodwa esikwaziyo la sikuchasela amapolisa ngobana ke imeeting yethu besiyenzela ku-private residence and siyavunyela ukuhlangana ke la ma-members ethu ngenxa yokubana le aso public meet bazavunyela ukubana bephume ngenxa yokubana bengelacala. Thina njenge-TCCC inhlanganiso yethu ayisonhlanganiso eyabhanwayo, inhlanganiso ke e-operator okusemthethweni.
Ngasikhathi sinye abasolwa bakhangelele ukwethula isicelo sabo sokuthi bavunyele ukuhlawula isibambiso se-bail. Ababotshiwe laba abasolwa laba bayalilandula leli cala besithi bebebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Ukunxitshwa imvumo kwesikhatshana okwenziwe inkampani zamabhasi ezimbili kulandela ukuxotshana kwamabhasi la ngesiqubu okugcine kusiba ingozi kwamukelwa ngabanye, kodwa abanye besithi imigwaqo layo kumele iqheliswe. Abanye bathi alubana imigwaqo iqhelisiwe kade kungasoze kube lengozi eyabulalisa ukondaktha webhasi. Kodwa abanye bathi inyathelo likahulumende liza kwenza ukuthi umphathintambo obona ngogatsha lwezokuthwalwa abantu lempahla umnumzana Felix Mona ayethule umbiko oyazisa umphakathi kubana usemise okwesikhatshana imvumo inkampani izamabhasi ezimbili iRimbi Travel and Tours Private Limited le Tashilti Private Limited elamabhasi aziwa ngokuthi yiZebra Kiss ukuthwala abantu. Amabhasi la abexotshana emgwaqweni weNyamabanda Harare emangweni weMtoko eMashonaland East. Enye yaze yangqikilana lenye imota ebizimele eceleni komgwaqo. Kulo mfanekiso wevidiyo owathathwa ngukondakitha webhasi yenkampani yeRimbi onguye owabhubha kulingozi. Le video itshengisa amabhasi alezinkampani ezincintisana ukugijima ngesiqubu esikhulu emangweni lo. I-Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa labanini bamabhasi la. Ukuhlaziya lolu daba uGainer Gumede Saidi we-Studio 7 uxoxe lomnumzana Thandeko Zintimkandla ocubungula ezombusazwe.
Indaba le eyamabhasi la akade exotshana emgwaqweni njengoba sibonile le mfanekiso ibithathwa lapho ividiyo bekukubi kakhulu, njalo nje kubonisa into eyodwa.
Ibonisani Mkandla, njalo ngombono wakho kubangelwa yini?
Umthetho kuleli lizwe kawusekho. Yebo, imigwaqo ibolile kayihambeki, imota ziyafa, lama VID baze bazama ukuthi bazimise imota bazihlole, imota seziziningi kakhulu. Bangazake baze bazihlole zonke, ikakhulu lezi ezithwala abantu zihamba nje kumele zibe le certificate of fitness. Angikholwa ukuthi into abayaziyo laba abalezinqola lezi ezithwala abantu, amabhasi kumbe lamakhombi. Imigwaqo mibi okwezi ukuthi ukuthi lazimota ziyafa, sifile abanikazi kabazihambise VID ukuthi ziyehlolwa ukuthi sezilungile yini, zilungele ukuthwala abantu ngenxa yemigwaqo nale ebolileyo.
Umthetho ke Mkandla, kuyinokwehlulayo ukubana umthetho ungenele ulungisise ezinye zalezi zinto ezihluphayo.
Ilizwe leli lakithi selonakala kakhulu. Ilizwe akalisela mthetho. Konke okwenza khona ukuthi abantu benze izinto ezinjalo ikuthi ilizwe kalila mthetho. Bayakwazi ukuthi umthetho udobha lapha lalaphayana, singathi sekubotshwa nje abalomnyama, hathi nje ukuthi umthetho umele usebenze.
Umphathi ntambo obona ngogatsha lokuthwala kwempahla labantu usemisela mabhasi aphatheke kulingozi bencintisana. Akutshengiseli yini kubana uhulumende layo uyabona ukuthi kumele laye angenele ukubona ukuthi kulandelwe imithetho emgwaqweni?
Ukumisa amabhasi lawo akusizi lutho ngoba nakusasa siyabona esekhona futhi esebuyele emgwaqweni. Ilizwe kalisela mthetho, ngitsho lowodwa. Futhi umthetho wephula ngabantu, ikakhulu laba abafuna ukuzisondeza ebandleni lona leli ZANU-PF elibusayo. Ilizwe lingaswela umthetho kuba semahlangeni kwampunzi idle emini lo lalo wenza akufunayo. Khangela kobulawayo umunicipal ubezama ukuthi ahlanze idolobho ngoba vele kuyenyanyeka lapha nakuhambeki. Kule ndawo sibi lapho vele ungaza uhambe khona ngoba labathengisayo sebethengise endleleni baphonga ukuchaya izinto zabo zonke khona abo kawuhambeki. Umunicipal abesesithi hayi kumele sikuqondise lokhu. Ayethutsha nje omunye umuntu ngenxa yokuthi ulilunga leZANU-PF mbungishayamena mbuyini. Athi linakali indawo lawa uJesu azabuye. Inkulumo bani yona leyo? Amandla esingathi authority uyithatha ngabo ukuthi akhulume into enjalo ukuthi laba abalomthetho abawuphiwa ngabantu lelungelo lesisekelo sombuso ayekhuluma nje engagqize eqhakala. Konke lokho kubangelwa yiswelakala komthetho kuleli lizwe. Ilanga lingatshona sikulandisa kodwa ngamafitshane ngathi ukuthi amiswe lawo mabhasi amabili nalowo zebra kiss lolorimbi thozi aya kusizi lutho. Akubuyelwe emthethweni, nxa imithetho yomgwaqo, nxa imithetho yokuhlanzeka, nxa imithetho ye-environment lezi ezaphandle kungamanzi ingabe yini, ilizwe alibuyele emthethweni.
Lo ke ngumnumzana Thande kwezintimkandla ingcwethi ecubungula izombusazo ebeqoqa icingweni lo gaina kumede Saidi we Studio 7. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu beinternet lezimlive.com lilodaba lokuthi udaba olwethulwe emthethwandaba ukuthi umise uhlelo lwedelimitation belusemthethwandaba izolo. Kodwa umthethwandaba weSupreme Court uthi lolu daba alumelanga luthethwe ngesiphangiphangi. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi amanzi asemadamini akobulawayo alekho ephansi kakhulu. Leli phephandaba lithi amanye amadamu amanzi aphansi kakhulu okokuthi idolobho leli likhangelelwe ukuba lolunye njalo udubo lokusilela kwamanzi. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Yebo Studio 7 linjani lonke, ngiyalibonga ngendlela enisenzela yona. Mina ngibe ngilapha ukuthi kathi uhulumende ukuthi lungisele abanesizinto ezinhle lamadokotela imali eqondileyo ibisifaka umthetho omumbi ukuthi bangakhalali umsebenzi ukuthi bazafaka abantu engozini, afake impilo zabantu engozini. Ndiyabona kuvele kufana nezibhedlela kwangikhona kungalamithi kungalani. Ufuna ukubalungisela ukudla ongiyofaka abantu engozini nganti nguhulumende kayisiwo amadoda. Cela uhulumende akulungise kucace kwinto kwakhe lokhu. Kanti uzathi umuntu uyasebenza engahle wena ungumodlayo. Cela lilungise iy'nto zenu lezi kanti uhamba njani?
Mbingelele ku-Studio 7 linjani lonke basakazi. Okhulumayo engumantsheza bantu bakithi, udubo esaba lalo lapha izinto zaseZimbabwe zonke ezicala ngo-Z. ZANU inkinga, Zimbabwe inkinga, Zimra inkinga, konke Zimborders whatever, konke kuyinkinga nje konke kwizinto oqala ngoze. Kodwa ke iZANU kuzaze kube nini ibulala abantu kusukela 1980 lamanje lokhe ibulala abantu? Kanti abakhathali yini ngokudla inyama zabantu into ezibabulalayo? Abakhathali yini? Ha ZANU-PF, aya lela mahloni shem.
Ngiyalibingelela abaphathi inhlelo sikaStudio Studio 7 kanye labalaleli. Njengomlandeli we Studio 7 ngizwe likhuluma ngezidakamizwa ezithengiselwa abantwana. Lathi sinenkinga efanayo echefunye echolojo. Ukansila wethu nguPhiwo Sincube under ZANPF losebhuku wethu onguJohnny Wawa. Abaletha omunye umama ukuthiwa ngumama uyangichaza. Lo mama uyangichaza wabuya nama strippers lapha sathi sikubonile. Waletha izidakamizwa sathi sikubonile. Lamhlanje nangu uselethe amaphilize emizwa esekugcine omunye umfana irepa umama wakhe omdala. Into engingayaziyo kahle ukuthi kanti kuyini okungaka ngalomama ngoba akukho umuntu ovoyisa umama lokuwabotshwa kodwa ngoba engumuntu wezimali zakhe waphuma lula nje kanjalo. Esingaziyo ukuthi njengabantu abangabahlali singakwenza njani ngoba amapholisa khona laphana echefunye bajoinana lomama uyangichaza lawo bagida la intamba bebuka lama strippers. Sikhathazeke kakhulu ngoba indawo yethu siphenduke yaba igehena.
Studio 7 yebo ngo-2023 ngisacela abantu besezindebeleni ubana bangazihluphi bethi ye bazokutshintsha befake umfana omncane bezotshintsha befake ubani. Cha, iZANPF iyawina bakwethu, singakhohlisani, iyawina futhi kakhulu futhi ngendlela eyisimanga izokuwina. So into athi izosisiza abantu ikakhulu besintwini, ikakhulu ebantwini nje abahluphekileyo ukuthi bevotele icembe nje MRP elizofaka abantu bakibo abazobazi abakhule nabo abazobalwela futhi abancane abazokhuluma lento ehlupha abantu bakibo. Hhako sisisi asikhohlweni badala ngoba uyadliwa ubone sizama ukuprotesta bedutshule futhi befe futhi asiyilokho asesikhohlweni njebo sisi MTC MTC 20 years yehluleka. So votelani ama-MRP. MRP yiyophela izofaka abantu kuleyo ndaba afunekayo, izofaka abantu abaright kuphela, kodwa iZANPF iyawina.
Sabingelela emsakazweni, siyabonga kakhulu lo mbuzo nje omncane esiwubhekisa kuyo upresident weZANPF mnanga ukuthi yena kanti ufuna kube njani laba bantu bezani bona lapho bafuna ukuthi bebuse bona kungabi lama opposition yini bengaveli bekhulume kube kiye kulokuthi betshone befuna ukuthi kuzaba le election befuna ukuhlukumezela ogogo bethu emakhaya ngendlela ababahlukumeza ngakhona, befuna ukusibophela abafowethu beze befele emajele njengoba lezo jobs khala bayafe emajele bafelana le into yabo ukuthi bafuna ukubusa. Sebezeze besifakele le COVID ngenxa ukuthi bafuna ukubusa kodwa hey sokule COVID hlalani endlini ngoba bafuna ukubusa bona. Ababuse bona uma befuna ukubusa bengahlukumeza abafowethu, bengahlukumeza abantu baseZimbabwe. AmaZimbabwe abantu abazi uNkulunkulu, abantu abazifundeleyo nje, abantu bokuthula. Yini bebahlukumeza? Mina ngakho uma efuna ukubusa idonga iziphuma impondo kwengcono lokho kulokuthi ebuse igazi abalichithayo beyizana osukusela ngo-1980 linengakhulu ukuthi ambone ukuthi basawonyiwe ukuthi basafuna elinye igazi abafuna ukulichitha. Shwele siyacela abantu bezanu abaqale bezinuka amakhwapha ukuthi sebechitha igazi elingakanani sukusela kudala besachitha igazi from PF Zap kuze kube yimanje. So akabake beyibambe lapho. Mayefuna ukubusa ababuse bengavulala abantu bakithi, sikhathele ikubukela usizi lo labalwenzayo. Siyabonga.
Livuka njani Studio 7? Livuka njani? Hayi, siyamuzwa lo baba ozama ukuphawula igqwetha lemahlahleni. Isithupha seZimbabwe asilancedo ebantwini, kasilasizo vele ebantwini abaningi ngoba kabasebenzi, kabakaze beqhatshwe ngazo, kazisebenzi izithupha zeZimbabwe. Zisebenza mase besiyathatha ama-death certificate sebefile, zisebenze emapholiseni ma esebadinga abantu kuphela efuna ukubabopha umbuzo obabulala ngoba izanu vele idume odume ngokubulala. Yikho phela ezisebenza khona lezi zithupha, vele kazilampilo, kabazithathe, ayibathathe izithupha zabo zeZimbabwe. Sizozikhandela zethu ezakomthwakazi duze nje kungekho kudala.
And impendule kulo msakazo okwakhuluma lapha ekuseni ebantwini abafaka imbono yabo kuStudio 7 ngendaba yaseborder gate yaseZimbabwe yaseBridge. Lami ngomunye ofana laye engahamba ngiphethe imali, ngile mali eningi eyayisithi 7000 kodwa ngathi ngiphuma eborder yeZimbabwe ngase ngiphethe imali engange 200 rand ingasakwazi ngenzeni. Siyahlukumezeka ikakhulu thina abantu besindebeleni lesikhalangeni kunzima. Siyacela lati uba kumnanga kwasicabangele, siyacela nabanye asilwi nezano asilwi nana asiko la kupolitiki kodwa siyacela ukuthi basizwele. Sithathelwe izimali ngamasotsha, sithathelwe amapoyisa, bekutshela ukuthi iphepha lakwe le moto yakho leli iphone call kodwa imoto iphumela eSouth Africa. So kumele udize uboleke ungane wakho imoto kule affidavit, bekutshela ukuthi affidavit ye fake. So kumele udize, akula lapho ongakhishwa khona imali. Siyacela isadaki besilungisele indaba yase border gate yase Beitbridge. Siyacela ama roadblock phakathi mawuphuma eborder before uphume egethini ama roadblock ayi 10 ohamba ushiya khona ama 100 rand mfike mina le mota lapha namhla ka 25 ekseni ulala amaphoyisa ngama seedi angazini ukuthiwa ba confirm ungaqeda ukuthola izimporters ngihamba ngisithi nya confirm kula amaphoyisa ngathola umama ababiza ukuthi ngumadube ongathi unamaqhubu soyefesini nje ongathi kakho right omhlopho omude lo mama 100 yena ngenye indlela wamfuna imali wathi ufuna
lawo ke bekungamazwi enu linamba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Okwamanje ke ke silalele ezokuzithokozisa njengoba ke lamhlanje kuyi-Friday. Asizweni ke u-Ezra Chisa Sibanda.
Tumele juze utabuka egomoza elupane lapha zalwa khona wabuya edolobheni sezofunda eMagogo Primary School kwaBulawayo ngena Ndlovini ulandise imbali yakho
from Magogo Primary then sesiya ku secondary ngafunda eFounders High School eFounders ikhaphe ngifunde khona from form 1 to form 4 ngaqeda khona ngo 1989 ikhaphe ngiphume khona ukuze ngiqede uform 4 ngangivele ngisenza kodwa lezinto zomculo ngangikukhwaya ngisesikolo khona lapho ngangisenza into zekhwaya from form 1 up to form 4
Ndovu uthi ufuna ukuvuselela isinto sakithi ngomculo pho igama elithi Mathumbele Duze livela nga
igama leli elithi Mathumbele Duze liligama elaleligama lika khokho kaba sisifiso sokuthi imvele nje ngihle ngothumbele Duze uhle ubambeke ngazo zonke izandla ngiwuthumbele Duze njengaye ukhokho kababa engilokhe lami ngizibiza ngaye la namhlanje umculo lo ngodingele igama lokuthi ngiyubize ngokuthi i-spiritual Ndebele traditional music ngingoma zokholo lwakithi lwesintu zingoma zokholo lwakithi lwesintu
Vitali ngazi Vitali ngazi Vitali ngazi Vitali ngazi Vitali ngazi
Asi wazi lapo watawakuna
Vitali ngazi
Asi wazi
Vitali ngazi
Asi wazi lapo watawakuna
Vitali ngazi
Asi wazi
Vitali ngazi
Asi wazi lapo watawakuna
Vitali ngazi
Yena ke Mathumbele Duze njengabaculi abaningi uthi la kukhona abamenza oba nomdlandla wokucula
Bob Marley ngomunye umuntu owangispire kakhulu kakhulu emiculweni kuzobuya lo Alpha Blondy Alpha Blondy ngomunye laye wabahlabeleli abangenze ngathanda kakhulu ukuthi ngingene lami kwezomculo kube sekubuya abantu abanjanga umfazi omnyama umfazi omnyama lo Thokozani Langa sebenza lo Trevor Sibanda lo Charles Sibanda lo Sithandazile Ncube lo Margaret Sibanda yiba abasese khona manje kuma backing vocals lo Ida Phiri
Siyabonga Ezra Chisa Sibanda njengoba ke isikhathi sesidliwe ngumangoye sesigqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje singakehlukani ke sikhangele ezinye izenhloko zendaba ebesilazo Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi likhathazekile ngokuthi amapholisa elokhu engakabophi abezanu PF ababangela udlakela e-insiza leMadopo. Umthethwandaba walile isicelo sokuba umntwana oleminyaka elithumi lasikhombisa 17 owabotshwa labasekeli be-CCC athoniswe ndawonye labadala. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Hayi ngomvulo, hayi khona kusasa. Siyabonga, libe lempela viki elijukele.